umhlaba jikelele ubhekane lobhubhane lweCOVID-19 kodwa ingcwethi zezempila kahle eZimbabwe zikhuthaza uZulu ukuba angakhohlwa ukuzivikela kweminye imikhuhlane ayehlolwa umkhuhlane wofuba olweTB ongelapheka nxa ungabonakala kusesemasinya ekhuluma ngemva kokwamukela isipho samagwaliba olwazi ngomkhuhlane wofuba lweTB esinikezwe ngabogatsha lwezempila kahle besebenzelana labohlangothi olweNational AIDS Council umqondisi wezempila kahle kukhansili yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda ukhuthaza abantu ukuba bayehlolwa iTB engakabi lezibonakaliso
obangela kumbe owenza ukuthi umkhuhlane weTB ufuba wande ngingathi okuyisilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50% yabantu abaphila lomkhuhlane wengculaza bacina sebe lomkhuhlane wofuba kumbe ngithi bazahlaselwa ngomkhuhlane wofuba empilweni yabo.
Kungakaqhamuki ubhubhano lwe-COVID-19 kobulawayo abezempilakahle bathi bekusiba labantu abayinkulungwane elengxenye kusiya kwezimbili kodwa inani leli selehlile laya kunkulungwane elamakhulu amabili ngoba bebalutshwana abantu abahamba-hambayo ikakhulu abachapha imingcele besiya kumbe bevela e-South Africa. Umqondisi we-National AIDS Council kobulawayo unkosikazi Senatra Nyathi uvumelane lodokotela Sibanda ethi kungalesi sizathu besungule umkhankaso wabo lo
mayelana ne-TB kuze bayanelise ukuthi lanxa beselapha i-TB bebe lama-guidelines a-current le-information nje ekwanileyo ukuze abantu bakobulawayo bebekwazi ukuthi i-TB le-HIV kuhambelana njani. Njalo sizwile udokotela ekhuluma ukuthi iZimbabwe sisusiwe kulawa amazwe akade elo ibhedi nenkulu ku-TB. So thina njenge-National AIDS Council sifuna ukuthi kuwe kulokhu kusehla. Sifuna ukuthi TB, HIV, kuwe kusehla imkhuhlane le elizweni lethu.
Unkosikazi Tholakele Shoko ngomunye wabaphila legciwane lengculaza ochasisa ngengozi yofuba lwe-TB.
Ngiphila legciwane lengculaza okweminyaka elishumi kodwa sengake ngahlola umkhuhlane wofuba ngawubanja okwamanje angiselawo sengalatshwa ngasila ngakho ngikhuthaza abanye abanjengami ukuba bayehlola behlale besazi isimo somzimba ngoba eyami iTB yayingela zibonelo.
Kobulawayo ngomnyaka odlule oka-2021 umansipala waleli dolobho uthi babelabantu abedlula inkulungwane eyodwa kusiya kunkulungwane elamakhulu amabili abahlolwe batholakala bele-TB. Inani eliphezulu labantu ababanjwa ufuba emandebeleni okugoqela ubulawayo babika bengabantu abasuka komakhelwane e-South Africa okulilizwe elibikwa lilesilinganiso esikhulu sabantu emhlabeni jikelele abavame ukuhlaselwa yi-TB. Abantu abedlula amakhulu amahlanu babikwa belakho ukuba lofuba olunzima ukwelapha njalo lokhu kuvame ukubangelwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa eziphenduka ekhaya sezilomkhuhlane osusesibangeni sokuthi awuselapheki ngoba behlolwe bafumana belawo usudale umonakalo omkhulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.